Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-4 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezaphu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayitshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Mnangagwa umnumzana Hubert Angel eJohannesburg ngolwesihlanu, lapho azakuba lo mcimbi khona.
Ingakho ke thina sinxuse umuntu wonke waseZimbabwe, notabe ebandla lezaphu, ngoba kulani lezaphu lo ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ibandla le-CCC lithi isigaba se-Country Park asiyi kubandla lezanu PF lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembisa izakhamizi ukuthi uzazixhumanisa lamagagasi e-Wi-Fi zingamvotela kukhetho oluzayo.
I-Country Park izathathwa yi-Citizens Coalition for Change, ngeke yathathwa yi-ZANU PF, ngoba esikubonayo kathesi yizithembiso kuphela ezikaMthuli Ncube, akula lutho okubambekayo esikubonileyo.
Izakhamizi ze-Igusi eNyamendlovu eMathebelele North zithi sezitshaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngokuthi ngothika mtanda kumaviki ambalwa edluleyo.
Kudala abantu laba be-operatha iminyaka leminyaka lokho beseyidlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, bethageta obhoko inkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezimali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezaphu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayetshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Hubert Angel eBoksburg eJohannesburg ngolwesihlanu phezu kokuthinteka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo evezwe ngumsakazo we-Al Jazeera. U-Angel obelomunye umhlangano ngeviki edluleyo ubikwa engomunye walabo abathinteka kabanzi kule documentary. Ukhangelelwe ukwenza umbuthano ngolwesihlanu kulandela omunye omkhulu wawenza eDubai. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amathuba okutshengisela kwelakithi siyancipha, ibandla elibusayo liya bulala lokubulala abantu nxa bengatshengisela ekhaya. Thina njengabandla sikhuthaza abantu bakithi bonke abasemazweni ukuthi basebenzise amathuba atholakalayo lapho kungela khona ukuncindezelwa kwabantu ukuthi batshengisele kubo bonke laba abaphathekileyo kudaba lokuweba ezomnotho, especially laba abaphatheke ngodaba lwe-gold looting evezwe i-Al Jazeera. Ingakho-ke thina sinxuse umuntu wonke waseZimbabwe, notabe ebandla lezaphu, ngoba kulani lezaphu lo ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ukutshengisela lokhu likuqoqa kwele South Africa kuphela yini, kumbe kukhona la kwamanye amazwe?
Sinxusa wonke umntana enhlabathi, wese mwana wevu, kwese kwamuri, yonke indawo, ngabe kuse-South Africa, kuse-England, kuse-Canada, kuse-Europe, wonke umuntu akabophe ijambo, kayihlome, ihlasele. Sesikwalile lokhu thina, siyakwala, siyakuphinda njalo siyakwala. Laba bantu abatshontsha umnotho welizwe, omama besifa bebelethe ekhaya, abantwana besifa ungela mithi, ama-pensioners lama-veteran ethu esifa bengela lutho abalutholayo besebenze gadala iminyaka eminingi. Kodwa sibona abafana abangasebenzanga lutho bembuluza ngey'mota, bembuluza ngezicathulo, betshengisela ngegolide. Enough is enough.
Abe Zanu PF bathi ifilimu le iqoqwe izitha zabo ezizama ukungcolisa ibandla labo phambilini kokhetho.
Hayi, lokho sikujwayele vele besikukhangelele ngoba konke okubi ebakwenzayo bezano bayadinga lo muntu abangamsola, baza kuthi lokhu ngama-sanctions pheceleze, hayi lokhu kwenzela ukungcolisa thina. Bona abavumi ukuthi vele bangcolile, thina siyabazi bangcolile. Balamacala bazo bakuvuma ngo-2017 bekhipha uRobert Mugabe, but bona hayi vele ube sebenza lamasela lezikliwe, kodwa jiki-jiki uzakuthi bazokujika bethi ngama-sanction. Khathesi bayakwala lokhu, but hayi ngobani abafuna ukusingcolisa. Asoze sikumamele thina lokho ngoba siyazi ukuthi ngabantu abazingcoleleyo, balamacala wabo bayakhuluma bodwa kumavidiyo.
Alo-ke ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni
ngona. Kwezokhetho ibandla le-CCC lithi isigaba se-Country Park asiyi kubandla lezanu PF, lanxa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembisa izakhamizi ukuthi uzazixhumanisa lamagagasi e-Wi-Fi zingamvotela kukhetho oluzayo. Uncube bekhankasa e-Country Park ngomgqibelo. Isigaba se-Country Park ngesinye sezigaba ezabunjwa kakutsha kulandela inani eliphansi labantu ababhalisela ukuvota kulesi sigaba. Sixoxe lo mnumzana Swithan Chirohotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
I-Country Park izathathwa yi-Citizens Coalition for Change, ngeke yathathwa yi-ZANU PF, ngoba esikubonayo kathesi yizithembiso kuphela zikaMthuli Ncube. Akula lutho okubambekayo esikubonileyo thina okwenziwa nguMthuli Ncube ngaphandle kokufaka izithembiso. Ye, kuyokuthi ukhansela obevele khona e-Country Park, ukhansela owe-ZANU PF, kenzanga izinto ezibambekayo kulezinto ezinje. Okwakathesi izesa ayikho e-Country Park. Izinto ezakhiwa e-Country Park, izesa akula, sebeze bethenga ama-solar panel bezifakela ugetsi. Kuyokuthi amanzi e-Country Park katholakale, abantu bathatha amanzi emgodini, ayikhona ezibhoraneni, emgodini. Sithi amanzi anikezwa abantu kwakathesi angcolile, kahlambulukanga amanzi lawo, vele kahlolwanga ngabantu abaqeqeshileyo. Kuyokuthi inyoka ezivela egangeni, inyoka leziningi and abantu abaningi sebesaba ukuya ezindlini zabo, ukuhlala ezindlini zabo besaba inyoka ezingabaluma. Konke lokhu Mthuli Ncube kazange akhulume ngakho. Akhuluma ngakho i-Wi-Fi, i-Wi-Fi ezafuna ugetsi ukuthi isebenze, i-Wi-Fi ezafuna imali ukuthi isebenze. Kuhle ukukhanye sobala ukuthi ngumuntu vele odlala ngengqondo zabantu. Angikholwa ukuthi i-Wi-Fi ingaqathe kuyedlula i-drainage system lokhipha izinyoka luma abantu e-Country. Abantu bengabanjwa amehlo ngabe ZANU PF abanika izithembiso ezingasoze
manje. Njengoba umnumzana Ncube yena ethembisa ukufakela abantu i-Wi-Fi lokunye okunjalo, lina njengebandla ozanqoba uyenelisa yini ukuthi ayenze khona okukhulunywa nguNcube?
Okwamanje engakutsho ukuthi sile program esifake edolobheni encedisa abantu abagogekileyo, silama Wi-Fi mbona afika 20 ukuncedisa abantu abagogekileyo edolobheni. Iprogram le ikhokhelwa ngumama uSepiso Mpofu, onguye okhokhela iprogram le eyama Wi-Fi ebantwini abagogekileyo. Into esuke yabanzima e-Country Park ikuthi kwaba liphutha ukuthi kube lo councillor we-ZANU PF, so ukuthi yena asisayinele amaphepha thina singabe Citizens Coalition for Change, sibona ukuthi yinto engabanzima ukuthi esenzele. So thina singaze sithole isithi yena leyo mbonani kuzakuba lula ukuthi sifake leyo Wi-Fi kodwa thina siqathekisa ukunikeza abantu amanzi logetsi kube i Wi-Fi bisivuya ngemuva abantu be Country Park amanzi abo abanatha ona kahlanzekanga amanzi lana amanzi angkhona thathwe emgodini imgodeli engcekeza.
Alo ke ngumnumzana Swithan Jirowotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo ubekhuluma icingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi ze Ayigusi Engamendlovu eMatabeleland North zithi sezichaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngelokuthi ngotsika mtanda kumaviki ambalwa adluleyo njalo bathemba ukuthi abasoze baphenduke futhi ngoba besethusela izakhamizi njalo bezithathela izifuyo lemali. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7 esethulela loludaba ngokugcweleyo.
Esinye isakhamuzi salindawo, umnumzana Decent Ndlovu, uchasisa okwenziwa ngothika mtanda laba, athi basebenzela endlini kaSobhuku.
Kulabantu okuthiwa ngothika mtanda. Kudala abantu laba be-operator iminyaka leminyaka lokho besedlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, betageta ogogo enkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezimali. Izinto zonke zona lezo zenzakala kulo MP, lo councillor, lenduna, lo Sebhuku, lo Mlisa, lamapholisa eduze abayibo abaclear lezo nkomo. Kodwa ngihambile mina ngayaba challenge labo bantu. Kade besebenzele emzini kaSebhuku lapho kade bethathela khona inkomo zabantu. Beroba abantu egcekeni into emgceke ngaba challenge personally ngeyi-1 bona bangu-5 othika mtanda labo leza khamizi zazifika about 20 something. Kwathi sokuntambama bathi komunye umzukulu womunye ugogo abasebemthathele ngangimdefend abasebemthathele inkomo ezimbili bathi bayaxolisa ngaleso senzo sabo esokumbizela inkomo ezingithule le $100. So inkomo lezo kabasey kuzithatha ngoba bebezama iqhinga labo basemsebenzini baphandela abantu babo.
USobhuku walindawo unkosikazi Grace Mpofu uthi abantu abaphoqwa ukuthi baye kubothi kamuthanda.
Ngene lapha ngabe vunyelwe umlisa lenduna siphonda ukubukela kuphela babo abantu bona bebathande bona abantu besigabeni bavumelana mina ngizeka ngange uSebhuku ngiyabe ngikhamela abantu abakuvumelanayo into esebeyikhiphi ukuthi bakhonze ukuthatha kuphela lawo ngamangane altars abathathi bayavumelana siyebukela anti singabantwana kulobani kulomngithi kuSebhuku ulisa induna thina sokuthiwa ngingayali nabe funa ngabantu.
Lokhu kugcizelelwe ngukhansela Johannes Sibanda wakulindawo yena othi uhlupho lolu alusabhahanga esigabeni ngoba abantu laba sebahamba.
Kuzekwabo kuzihlupho zabo kumbe kwabe kuzidayela izinto kumbe ukuthanda izinto bayahamba kodwa sibatsheli besabafundisa la amalungelo yabo ukuthi akula ngicela umuntu ongaphosa umuntu sabanika futhi nenamba zamapholisa ukuthi ngaze kunzima ubone ngane enzima uyadeba lolugcinwa polo athi setting ukuthi aliba ukungena indawo yonke patshele sothele labona ngikho sobantu bazithandela ngani umuntu ngohlupholo athi uyabhadala ngini kuyafana nokuthi umbunga ukudokotela akuthatha ukuthatha patshele sibatshele ukuthi laba bengabalingani lamadokotela kwesinto sibatshele njalo amafala manje abantu bazithi bakhanya into lezizathu.
Umnumzana Ndlovu uthi ngempela abantu bayazikhethela kodwa kulokwethuselwa njalo kufanele befundiswe amalungelo abo ukwenzela ukuthi kube lokuthula esigabeni.
Izakhamizi ngazama ukuzibonisa manje kulabanye abantu abadali ukuthi noma ebona ukuthi lento leyi imusa egodini njalo esebezwile lama video lama clips amanye ama audios engangibathumela wona kodwa ngaya ngafonela umsakazweni ngapha ekhaya banjela ukuthi kuyabophisa umuntu onjalo liyam reporter but siyamangala abantu laba lokho beqhubekela phambili bengafika bayethusela umuntu njengoba abantu bayethuselwa kudala ngalesa nesikhathi sokudlakela olwakela bakhona ngama 80s abantu lokho besesaba kungafika abantu abayithusela ukuthi liza kufa lonke lapha lingayekela ukubuya kuthika mntana. Abantu bayahamba, abanye behamba ngoba befuna njalo besilwa labanye omakhelwane besenzela ukuthi bayeqanjwe ubuthakathi. Abanye behamba ngoba kuthiwa ungasala wena ungayanga khona uLondofa, ungahamba wena kodwa ungayanga ufika kuthiwa uLondofa. Wonke umuntu akulamuntu osele ohambileyo khona ngale wonke ubhataliswe, ukubalisela laye usebhuku lapha abagangela khona, laye bekufuneka inkomo ephilayo kuye emzini wakhe. Abantu bakhonjelwa ngemini ukuthi ubani uyaloya, abanye sebeze befisela labo nina abaqanjiweyo ukuthi bayaloya bethi ngangcono zonke izalukazi eziqanjiweyo zife zonke ziphele du bazingcwabe amaviki wonke. Lokho kuphuma ebantwaneni bezakhamizi, abantu sebexabana ekhaya, sebelwile futhi kathesi nje besanda kusuka abantu sebelwile futhi ngayo leyo ndaba yokukhombela umuntu ukuthi uthwe ngumthakathi.
Omunye umhlali walindawo wesifazana ubikwa ubesexotshwa kulindawo ngoba kuthiwa uyaloya. Asenelisanga ukukhuluma lenduna kanye lomlisa walindawo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Siyabonga Sithandekile. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umthuthisi womthethwandaba weHarare uMnumzana Mugobe Moringani ubotshiwe izolo esetheswa icala lokukhulula izibotshwa ngokungekho emthethweni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukhetho lwebandla leZANU PF ama-primaries awenziwe ezigabeni ezimbili eHarare azaphindwa njalo ngoba kwaba lodlakela lokucilibezela. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Bakitilonke mthokazonke jikelele esiloke silalele ezekuseni siyabonga bakithi bangela basiphekela zona tinje kangi qalisele enkulumeni yonke wethu loti izaphu iphelela emathebeleleni kuphela okuyikho kuyenziwa amarapi iliqiniso. Izaphu ayifuni ukufesa iqiniso lokuthi ayilasekele kumbe ayilabantu abayilandela emashonaland, yona isemathebeleleni emashonaland ngale bayenzwa kwabo okutshontsha khona kwesikuzwayo qhamuka manje lokho kugcwalisa izizathu. Izaphu ilothando lwabantu kodwa ayilivumi iqiniso lokuthi khona yona iyefana le MRP ilwela abantu emathebeleleni, iyenza sengathi ilwelizwe lonke. Akukho kanjalo engiyikwanisi amashona kulaleli lodwa elingafuna ukuthi khona iNdebele liphathilizwe lelana ngoba asoze betshontshe kahle. So kuyafana abantu bakhitha iqiniso asiliyekeni njengoba linjalo. Abantu bezaphu abayekeli ukuloke bethi balwela iZimbabwe yonke, abakhuluma iqiniso ukuthi balwela abantu bakubo and bona balosekelwe abantwini bakubo okufanayo nje ne-MRP.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga ngomsebenzi, sibingelela abalaleli umsakazo. Silusizi kakhulu ngokuzwa abantu bezanu bephika amanga angaka bethi abantu abe-CCC babophise uJob Skhala ngendaba zokuthi bayesabuthu le-support. Lowo muntu wezanu opheka leso story leso leyo nkulumo leyo hhayi usaseyingane akakaboni ukuthi abantu bakuphi. Uyekele ukusitshela ukuthi bona beyizanu baluta lonke igold le-Diamond besiyalithengisa emazweni bethatha imali befake ezikhwameni zabo bengalandaba lokuthi ingane yeZimbabwe izophuzana amanzi awekho emadamu, kodwa begijimela ukuthi becabani bangaqhatha i-CCC ama-leaders e-CCC elwe wodwa kuthiwa omunye uthi ule support kulo munye omunye ubophisa uJob Skhala ngoba ule support. Bayitshela bani leyo nto ebungane obungaka? AmaZimbabweni asehlakaniphile, i-cheap politics yabo leyo ababeyenza kudala ngebalungu. CCC manje basebenzisela ingqondo, awulamuntu uyavotela izanu yamasela le akekho olengqondo. CCC lonyaka ayila challenge makuthiwa kule election okuthiwa ikhona i-friend fair election lonyaka bazabona amazonke. UChamisa ewina more than 70% or more than 90%, le 10% kuyabe kungabangani bakhe umnanga kwaba bemvotela bonabo atshontsha lapha igolide kuphela. Siyabonga
basakazi be-Studio 7, sanibonani kanye nabalaleli ngokunjalo. Angihlale phezu kwedaba angathi khani, ngiyakhumbula ngo-2017 makususwa umgaba esikhundleni, bathi laba bamsusayo bathi sokunezigebenga ezi around upresident yikho bemsusa esikhulu sesibona le nto yayenzeka ngo 27 nansi Al Jazeera isisikhiphelile khona sesikubonile ukuthi kunabantu abasebenza lo president uelizwe kube yibo abatshontshela ilizwe kwayena la upresident uinvolved ekutshontsheleni kwelizwe umnotho welizwe nje ubhidlika yonke into ezimbabwe ingahambi ngenxa yokuthi kulabantu abasarounded upresident kanye naye upresident abatshontshela ilizwe ezimbabwe kulanto ehambayo izibhedlela zilamithi imigwaqo ifile oteachers amateacher waholi amanensa waholi kodwa mabethu bafuna imali kuthiwa amasanction kathi ke akula amasanction amasanction kucatsha ngomunye ilizwe litshontshelwa ngwena lotu ngumholi wa labangani bakhe hayi akariza yini ngabe nje kuthiwa yena uyacabanga kahle uvele ongafanelanga dinga ukuthi ezeswe ube fanele ukuthi yena azicabangela azishikele ngoba ubugwelegwele bakhe bonke sobubonake
yebo studio 7 lapho nje ngiyalibengelela abantu nomusa siyeyi lapho ezimbabwe sesikhathazekile mina nginesimanga labantu wakithi esindebeleni lapho wayakhala ngomnankaza ukuthi ibhalagwe waceda abantu ebhalagwe kodwa kathesi wabhizi ngaye angikwazi kumbe kulo omnankaza wayi-3 kumbe wayi-4 angikwazi ukuthi wafunani nje kuye yeyi kumbe yiwo amalembu awo lawo ahambayo kumaprofita awo lawo ejohani masoyi lawo ningabe segqoke intsalo nemakhepisi ingqondo zisezithathu kuthiwa abantu kakuthandazeli ilizwe bona abantu bethandazela okokuthi sibulawe omnankaza awini abantu wakithi nje hayi 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 wathi amashona la amashona ayenzeni bona yiwabhizi namnankaza kodwa umnankaza kuthi ugcwalise ibhalakweli ngomnankaza onjani lo akawakwazi nokuba amakhwapha abantu esindebelezi angaphoke ukuthethisa amashona amashona omnankaza wasamfuna bona yiwo amfunayo khona
hayi mina ngimangazwa ngabogogola kulabo kathi bona basuka nini ezikhundleni barizena nini imisebenzi kambe abantu abahlala ezikhundleni beze beguge becine bengasaboni amagama abangcolile kanti into abayisaba ukuthi bechiye izikhundla yini ngokungabhekisisa intsha laleyo ntsha yezanupf kayisebenzi abasuke ezikhundleni babhodabhoda yonke indawo omthula incube sevotelwa ngapha betshontsha izimali ngapha sebefuna ukuvotelwa utshela abantu ukuthi uzobayenzela i-wi-fi yamahara i-wi-fi yini lempilo yomuntu ungacathanisa i-wi-fi nempilo yomuntu abantu bengahlala bengelayo i-wi-fi into ebalulekiyo empilweni impilo yomuntu ukuthi abantu baphila ngayo bayasebenza na imali balayo na nokuthi kutshela abantu nge-wi-fi yamahala bazothi bengenamafoni behlule ukuthenga amafoni ekhaya lona ilizwe lehlule ukuthi libayizele amafoni bekutshelwa nge-wi-fi i-wi-fi badla yona le wi-fi yamahala abantu bakhithi kabake beyekele ukurojwa ngamasela wezayo abantu bakhithi bevuke bevusa umqondo ulungiseni ilizwe ilizwe libe right manje umhlaba wonke uyakhala all over ukhala ngokusela kwenkomo inkomo zitshontshwa yibo banabo omnankaza ngobugawule labo jose yibo abatshontsha inkomo kodwa kwenkomo siyakustop okwenkomo ozazi ukuthi wavula ibutcha yenkomo zokusela siyakustopha kwenkomo ngeke sisebenzele amanye amatu lokho siyakustopha lo ngeke sihluphekele kuo
emsakazweni kastudio 7 ndinjani kuloo ndoda okhuluma ekuseni namhlanje kuthiwa ngubheka impilo wathwathi othe izaphu lemthwakazi zikhankasa emathebheleleni hayi yeyiwona umbono wakho ye siyawuzwa mpela kodwa thina nje emthwakazi vele savele saphumela egcekeni ukuthi thina sikhankasa emathebheleleni kuphela ngoba vele sidlula abantu basemathebheleleni kuphela angeke sikhankasa emashonaleni mase sikhankasa emashonaleni base sikhankasa sisilulela abantu basemashonaleni thina silulela abantu basemathebheleni abancindezelweyo ngomunye umhlobo so kumele kuzwisile ukuthi thina singam-MRP aso national party silwela abantu basemathebheleni kuphela wonke umhlobo osemathebheleni sabulwela lapha hayi izaphu ilo izaphu lokuthi national kodwa ikhankasa emathebheleni kuphela hayi izaphu vele isinto yafayo nje liya MRP ezayenzela abantu ezingcono hayi izaphu hayi izaphu vele iyi-national nje ngomlomo kodwa ngezenzwa kula nto eyenza phela izaphu
ndibingelele enkundleni ngabe litshona njani lonke basakazi ngithemba litshone kahle hayi ngiyamuzwa ugawule lapha uyahlafuna akufanani mnumzana gawule ngabe kuthiwa khona ezimbabwe umongameli engayenza amacala esesihlalweni uma esephumile uyabotshwa ngabe umgabe wabotshwa ngoba umgabe ngumuntu owaguguda abantu ebabulala abantu ngesikhathi segugurawunde esebenzisana labona laba abaphetheyo manje yindaba umgabe engazange wabotshwa ma kuyikuthi umthetho usebenza ngaleyo ndlela lalo phetheyo ngicabanga ukuthi umthetho ngabe ufe ngabe kazange limfake amasotsha azange amfake esikhundleni ngoba naye ulawo amacala unawo amacala kodwa-ke into eyenza laba abantu bengaphumi ezihlaleni baze baguge babalekela wona lawo macala ukuthi kube sokuthi kuthiwa hayi segugile engakabotshi ngoba segugile umbuzo enginawo nanku umuntu engathi segugile ekodlwengulwa uyenziwa njani uyayekelwa yini ngokuthi segugile ngicela umphendule khona lapho gawule
Studio 7 sanibona yaphila ngolise bonke abalalele semakhaya kanye nomthawa zonke ejile bengithi ngiphendule lo unkomo lo wabekhuluma ngokuthi izani right terms abantu into eziright and yenza kahle zana wena baba siyazi ngamani ningabathengisi bakithi esindebeleni kodwa dlanini kahle imali ezana not at least tshela ukuthi abantu baphila kahle eZimbabwe sihlupheka kangaka kumanje sisemazweni kuyenxa yezana kodwa-ke lina azazi litholani kuzani ngencoma lithi right kunini izani yabusa kumanje nabo 40 something years lutho ayikho into yakuyenzela yabopha abamani bantu bezindebeleni alikho ishona eliyofaka ushintsho kithi ebantwini besintwini iyagodla izanini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, wayengumongameli welemelika mnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni awe-New York lamhlanje kudaba lwakhe lokufumbathisa untombazana aya laye emacansini ngemali yokhetho. UTrump ulamanye njalo amacala adlula angamachumi amathathu akhangelane lawo. Izolo usuke edolobheni leFlorida esiya eNew York ukuyazinikela emapholiseni lamhlanje ekuseni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ukubotshwa kukaTrump kuyinto ekhangelwa ngabantu baseMelika ngendlela ezishiyeneyo. Nxa useceleni likaTrump uzavumelana loTrump ukuthi he-politics. Kodwa lapha mna mbona ngani iNew York lapha abotshwa khona balandela umthetho. Ngoba kungubani lobani obekwenzile ekwenze ngesikhathi se-election njengendlela akwenza ngayo ukuthi ubhadale umuntu ukuthi athule, ukuthi akhulume. Wayevalani nxa kungayisi. Silocha leli licala kumele ukuthi lithonisiswe lifake phakathi komthethwandaba njengoba ekutshwa angithi uzafakwa kumthethwandaba kuze yakutsho ukuthi umthethwandaba wona umbona njani ukuthi athi yena ipolitics kuvele kuyikuhlala kwakhe yindlela avika ngayo loku wangena kupolitics yonke into ayikhulumayo uma abantu sebemphendula kumbe sokungani sokumbalekela sokumtshekela uthi ipolitics hayi sizabona balaba abantu abavoteleyo ijury le evoteleyo icungile yabona okulethwe phambili kwabo uthi kuyinto elimangalisayo kumbe kungumonakalo omkhulu uthi uTrump angabotshwa kumbe engabotshwa
manje nxa ukhangele wena ubone ngani akusoze kubangele na ukuthi kube lodlakela njengalokho okuthiwo ngabanye abantu abathi lapho nxa ihamba imithethwandaba kuzaba lodlakela yena ngokwakhe uTrump ayelutshotshozela.
UTrump nxa sonke isikhathi sesendaweni lapha angamanga khona kuhle usuka aqoqe abantu ukuthi kube lodlame kube lodlakela kodwa abuyakhohlwa ukuthi kungonakala kuzakuye futhi kumlethe kumthethandaba ukuthi yena nguye owatshotshozela abantu ukuthi kube lodlame kwalesi sikhathi mbona ngani udlame lwangkhona nqozela ube khona alusoze lube yilolwane olumangalisayo njengakuqala lolwaluko luka-January 6. Abantu sebekhathele, labanye labo sebevula amehlo, sebebonile ukuthi ubaba lo kantina wahlala engofuna udlame ngonjani. Ukuthi abanye abantu kathi sibabotshiwe basemajele, abanye balindele kuye emajele ngenxa yokuthi bangena udlame olwalubizelwe nguye uTrump. Angiboni lokuthi futhi eNew York le, ukuthi uzusuke uyetshaya udlame eNew York uzakuvela ngaphandle kwezinye indawo ngoba uTrump ekhaya eNew York lekala support njengesupport ukuthi ngaye kuthiwa kwenzakala eGeorgia kumbe eMississippi kumbe eTennessee kumbe eTexas udlame belungaba khona ngoba ikho lapho abantu abamsupporta khona kodwa kamboni ngale ukuthi kuzaba lo dlame olumangalisayo bake bazama abantu lokuthi bendlandelela ukuthi iFBI lezinye inhlanganiso zesecurity bezikhangelele ukuthi kuyini okwenzakalayo kuma charts lapha abantu ukuthi abantu bakhulumana bathi hayi akula okubumbayo okutshengisayo ukuthi abantu abaningi bathukuthele ukuthi bangahamba bayekwenza udlame ukuthi bancedise uTrump kulindaba yakhe.
Alo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.